Akumangalisi lokho, akusiyontethusayo. Uhulumende lo siyamazi ukubana impilo yakhe, mdabuko wakhe, usebenzisa amakhothi ukuthi elwise abantu abalwisana loncindezelo. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi wonke umuntu obona uncindezelo kufuze ukuthi ebone ijele, ngoba uhulumende lo, anyone ozaphakama elwisana lobudlova, anyone ozakukhuluma against imisgovernance, obvious uhulumende usebenzisa either amasocha, usebenzisa udlakela ukuchaya imilitia yakhe, kumbe nisebenzisa amakhosi to silence. So kambona ukuthi kuyinto ethusayo. Bonke abantu abazithi khonkona balwela abantu futhi bezitshela ukuthi as long as bengamkhiphanga lo uhulumende uzabafaka ejele, ngoba ijele yi-weapon yakhe. Ama-courts ase-captured, ama-courts asesetshenziswa to settle ama-political scores. And kakhulu ikakhulu kulobaba osekhona embusweni uyathanda ukusebenzisa ama-courts ukuthi evalele labo abangavumelani laye. Ayisiyonto entsha, bakusebenzisa even ngesikhathi sombhuqazwe. Ukuthi ungakhumbula ubaba uMasuku ufele ejele ewotshiwe kodwa ayikhothi imkhululile. So mbona ngazathi yinto engethusiyo, yinto abantu bezimbabwe kufuze bebeyazi ukuthi if either uhamba phandle uvala umlomo, kumbeni uhulumende lo uza kuvalela ejele.